silahlekelwe kakhulu sile nkalakatha yeproblem esilayo kakhulu emadibeleni not ibinga district. Singathi usupholo olulukhona kuma-district wonke but lusuke lwaba kakhulu ebinga district ngenxa yokuthi khona kube nezulu eliningi kakhulu kwahle kwaba lama-floods nama-floods lawo achiye abantu abaningi kakhulu imuli eziningi kakhulu zimarund. Inkalakatha yeproblem esilayo kakhulu and uhulumende esilayo ungani kukhohliwe kakhulu uslow kakhulu ekureacteni nxa kulama-problem afana layena lawo. So thina njengebandla ele-MDC esivele simela uzulu wonke nje iZimbabwe yonke ejikelele esikhangelele ukuthi khona ngaphana lokho okuncane esingakuzama ukuthi sizame ukuncedisa abantu bakithi abebhinga ukuthi sizame ukuthola ukudla, sizame ukuthola impahla ezokugqoka, sizame ukuthola lengubo nje ezokuthi sincedise abantu because balahlekelwe into eziningi kakhulu, balahlekelwe zimpahla, balahlekelwa yokudla, nemizi yabo nje sihle yatshabalala ngenxa yezulu lele elike laba khona.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena usephathisile wathumela ama-helicopter asusa abantu, alikuzwanga yini lo?
Lokho ngikuzwile but njengokwazi ukuthi uhulumende wethu uhulumende ethanda ukukhuluma amanga. Kodwa nxa kuwukuthi sebethumele ama-helicopter lapho kuyabongeka but besithanda ukuthi khona kuhle ku-declare as a national disaster ngalokhuyana okwayenzakala e-Chimanimani kulo cyclone idayi. Uhulumende wethu uneproblemu yokuthi nxa kule sehlakalo ezifana zona lezo nxa zenzakala emathebeleleni uba very slow. Kanye indawo zakithi zi-marginalized kakhulu ukuthi vele akula mgwaqo. Bakathi khona ngale Chimanimani sokule problem yena le. Ilizwe lonke ubukhokheli wonke ubukhono belizwe kusukela kumongameli nalowo nguye okhona owezanu-PF. Bahamba ngobuningi babo besiyakhangela besiyabona udubo lwaso lwehlela abantu be-Chimanimani. But wakathesi abakaqalisi lokukhuluma kumbe lokutshengisa isifiso sokuthi bayafuna ukufika ebhinga. But nxa kuyukuthi khona bengathatha udubo lolo solukhona osolwehlakele abantu bebhinga, hhayi singathaba njengabantu bemathebheleleni.
Ukhulumile phambilini lapho kubana udubo lukhanya lusendaweni eziningi engasobhinga kuphela. Ngeziphi ezinye indawo ezibhekane lo dubo olufanayo?
Wakhangela kule ndawo yetsholotsho, itsholotsho district indawo ephansi kakhulu okuthi nxa vele kungana izulu kudayela ukuthi kube lama-floods. Wakhumbula vele kusiba lama-floods lawana abakhona endaweni zemanikaland abakhona lasetsholotsho but okwasimangalisayo ukuthi khona kusiba lalawo ma-floods bacela usizo ku-Namibian Air Force. Ama-helicopter e-Namibia abuya ethathwa khona phana etsholotsho esiya emanikaland ukuyancedisa okutshengisa ukuthi vele babekhohliwe ngetsholotsho. Bona abayiyo babetshayela lezo ndiza mthina esiya khona ngale emanikaland bakulubona sibili ukuthi kulama-floods etsholotsho but akusikho lapho ababecelwe ukuthi bancedise khona so baqonda khona phana emanikaland. So thina esingakucela njengemathebheleni nje ukuthi nxa njengoba sokuvele sokulodubo lalolo bahle bakhangele ukuthi indawana zonke ezivele sezine problem lazo zithole ukuncediswa nguhulumende.
Ungatshela abalaleli ukuthi abafuna ukuphathisa benze njani?
Abafuna ukuphathisa bengangithinta kunombolo lezi 0772641861 kumbe 0713562479.